uDr Mildred Reason Dube ngomunye wabakhala ngohlupho lolu.
Into esiyibonileyo ukuthi khona abantu umkhuhlane lowo lokhu memetheka usiba khona, imfundiso ibanlutshwana. And njalo mina eParliament ngikukomithi ye-HIV and AIDS. So sibone kungcono ukuthi siguguzele sikhuluma ukuthi abantu laba sicelana ukuthi ngazokuthiwa balatshwa mahhara, kakusikho okwenzakalayo. Kule kuthiwa i-user fee. So sifuna i-user fee le ikhutshwe ukuze abantu laba belatshwe ngokupheleleyo, ukuthi bezitshele ukuthi khona belatshwe kungala user fee.
Lokhu kusekelwe nguSenator Helen Zivira othi idale lePhalamende lihlolisisa udaba lokuhlawuliswa kwabaphila legcikwane lengculaza.
IParliament ibhajethi iphumile sibili ukuthi abantu abagulayo akufuzanga ukuthi bebhadale izimali, kufuze belatshwe mahhala. Umuntu engaba le problem ukuthi bayambhadalisa esibhedlela, kagijime ku-MP wakhe uwenze ukuthi bebancedise ukwenza ukuthi belatshwe mahhala.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sibonga Ubuhle Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuthi abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo kabahlawuliswa lutho ezibhedlela lemakilinika.
Mina ngibona ngani abantu abagulayo umkhuhlane njengale imikhuhlane abaphila layo kumele ukuthi bayelatshwe mahhala, ngoba kuyayenzakala ukuthi uyabe ngalayo imali yakhona kube sekumenza ukuthi umkhuhlane umkhulele, ngoba angaswela imali sesiyathala endlini. So bengifuna ukuthi uhulumende kube khona i-percentage ebekwe eceleni ibekelwe abantu abaphila le mkhuhlane yona leyo, ukuthi uvele uphila lawo sekuyimpilo yakhe yonke.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council isanda kwenza umkhosi wokunanza usuku lwe-World AIDS Day koBulawayo obekulesihloko esithi Get Tested, My Status, My Health, My Life. Umqondisi we-National AIDS Council koBulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi uthi idolobho lakoBulawayo kumele liliswane kakhulu lokumemetheka kwegcikwane lengculaza.
Sifuna ukuthi koBulawayo siyehlise inani lomkhuhlane we-HIV. Kathesi kumele si-screen, siwe tested for i-cancer, siwe tested for ama-BP, ama-non-communicable disease, kanye lama-STIs le-HIV. Because siyananzelela ukuthi abantu ababulawa yi-AIDS kuphela, but eminye imikhuhlane le ama-non-communicable disease sibulele abantu abaningi ukudlula i-HIV.
Uthi abantu kumele bahlolwe igazi ukwenzela ukuthi babekwazi isimo sabo.
Ukubulawa i-HIV ilokhu ikote eku-14% and phosi ilingane nje le-general HIV eku-14.7 eZimbabwe. So siyananzelela ukuthi kodwa i-manual infections angani aphezulu koBulawayo. So siyananzelela ukuthi nxa ama-new infections esiba maningi kutshengisela ukuthi asitshintshi i-behaviour zethu, njalo sizayenza ukuthi abantu abaningi besiba lomkhuhlane katsha. Because we are saying ngo-2030 we want to reduce new HIV infections by 90%, we want to reduce stigma and discrimination by 90%, we also want to reduce AIDS related deaths by 90%. So nxa koBulawayo sisiba lama-new infections, kutshengisela ukuthi i-goal lena le-ending AIDS by 2030 ingasehlula.
Abantu abaphila legcikwane lengculaza bathola amaphilisi okwehlisa igcikwane emzimbeni kungelambadalo loba nje behlawuliswa ukwelatshwa eminye imikhuhlane elakho ukukhulela umzimba. Isikhathi esiningi bayehluleka ukuya kwelatshwa ngoba bengelamali yokuhlawula ezibhedlela. Ngimela iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.